okokuqala lizananzela ukuthi ugovernor we-reserve bank ukuthi yena kube le-freeze yama-wages. Ngokunye indlela ebesidingisela ngayo ukuthi kuzafreeza njani ama-wages abantu behola imali engaphansi kwe-poverty bottom line. Sananzela futhi kulala indawo ukuthiwa i-market flexibility ekhona la eyenzakalayo. Labor market flexibility leyo ukuthi umuntu kufanele ahole ngendlela asebenze ngayo. Lanxa engxenye ama-tools engelayo eneleyo, so ngezinye indlela ebesidingisela ngazo. Kuphumelele abantu babuyile sibili, abakobulawayo abantu kade bekhona. Abantu ama-workers kubuye around 500 people and samatha sasuka khona phana sabhode zesisaya safika emhlahlandlela lapho kuyile njongo yethu khona. Sasika khona ngale sa-offer le sayo i-petition. La mapolisa afika bekhona kodwa iqiniso yokuthi afake furehlukwa ngamapolisa nje behambe strategisa ukucontrol i-traffic. Esethemba ukuthi i-petition esiyifake kuhulumende. Xa ingayiphendula sibone ukuthi hhayi lezi izisifo zethu kumbe izikhalo zethu kazilandeli. Kuyafanele futhi sihlale phansi sibone ukuthi siya re-strategize bese sibone ukuthi what's the way forward ngoba phela laba bekuwukalisa nje kuphela kuyindlela ye-communication.
Sibona njalo eminye imbiko isithi abantu bebengabuyanga ngobuningi babo kulokho kufola. Lithini ngalokho?
Asoze sihluphe kakhulu ngakho. Siyakwazi ukuthi bakhona nje abantu abafisa ukubana bakhulume izifiso zabo and ungakunanzela kuhle lathi lami ngunanzela futhi ngakuzwa. Iqiniso yokuthi thina nxa unanzela ngokuthi i-industry ivaliwe kobulawayo abantu abaningabasasebenza and ngasikhuluma ngabantu abangu-500 ababuyileyo. Sikhumbule ukuthi bekuyi-weekend abantu bekuya ngesikhathi sabo. Inamba enkulu kakhulu leyo okuthi engxenye ngabe sitebari kwezikili zelulabo kodwa yethina nxa sinanzela ngokuvala kwamasektara. I-500 thina sibona bekuyise naso ngoba vele i-target yethu thina kobulawayo besithagethe abantu abangu-400. So-ke sithe sibona ukuthi hayi 500 sabona ukuthi hayi i-target senelifile siyithole. So thina ngokwethu we-head
elikuzwileyo kwezinye izigaba zelizwe-ke
so e-Harare lakho bathi ukuthi hayi abantu baphumile sibili ngobuningi abantu batshengisela kodwa engingakutsheki ukuthi thina kobulawayo esiphathe saba lo hlupho ngoba nge-Friday kungatshengisela kula bantu abuya bana betshengisela bethela ama-plugers bekhanya befuna ukuthi amanisimachedi bethi phasi ngenze sithi lokhu nalokhuya kodwa laba bantu ukuthi ngoba nasikwazi kodwa njalo amapholisa siyabonga bahle a-acta masinye abantu laba abachithe engxenye sibona ngathi bekuyindlela futhi yokwethusela abanye abantu ukuthi abantu bengaboni kumatshi siphosa engxenye futhi yokwenza engxenye inhamba nje uzabankulu kulalokho ngenxa yokwenza yona wenzana ngeFriday emini engxenye yokwenza abanye abantu bathi engxenye kungaba lodlakele basebehlala khatshana besibona ngathi indlela yokwethusela kodwa sikabile iqiniso sisafundisisa ukuthi amapholisa abasitele ukuthi kambe labana abantu bekungobani ngoba sikwazi bekungobani.